ngihambe ukuyafaka ukuthiwa i-digital library for i-e-learning system. Basically, izikolo zisemaphandleni azila internet connectivity. So esikwenzayo, if you cannot access internet, sinaseletha kuwe. So engasuka ngikwenzile la, ngathatha amabhuku, ama-PDF, ama-radio lessons, ama-MP3, lamavidiyo kuku-YouTube lapha la amahhala, ngagqiba kukhompyutha ukwenza ukuthi ngicreate okuthiwa i-digital library. So ngangilama-laptop amabili futhi ngase ngithenga le speaker, yabona kuyispeaker okuthiwa ngabafana lo okwengoma lokho okulengisayo lokho, right? Ngathiwe ngithenga lama-USB flash, ama-flash drive, I think ngathenga ama-32 gig, I think ayi-6. Masizasezivotha sesisiya khonayo. So ngithe vele siya khonayo bengahlelani nge-internet ngoba ngathi 60% of i-educational material esebenzisa ezikolo yayisigcwele ku-hard drive yekhompyutha engahambelayo. So ngifika ngale ngafika ngakhonekta ngabatshengisa ukuthi ukukhonekta njani, ngafaka i-speaker lesa, ngafaka i-USB kwadlala ama-radio lessons. So lapha babesenza okuthiwa ngama-auditory okokulalela. Sasikwenza sisakhulakade okuthiwa ngama-radio lessons okwakuqala. Okwesibili, I think lokhu kwabajabula kakhulu, amavidiyo angangihambelayo lawa aye kukhompyutha ngenelisa ukuthi edlalwe kumakhompyutha wirelessly kodwa engazange eye kwi-intanethi. Amakhompyutha lamafoni abo ayecupha khonapho kukhompyutha liye engangihambelayo okuthiwa i-local area network. So ngase ngithenga laba abalisi ukubana beziproduzele i-content yabo ngoba ungananzelela ukuphuma kobe-YouTube lezindawo ngokwemazweni okunye. So ngabafundisa ukuthi berekhode using amafoni abo nokuthi berekhode ama-radio lessons ngolimi lwezwa abantu aba.
So ngasikhangela khonapho-ke singathi ukuze kwethule uhlelo lolu kwethula ngaphansi kwenkampani okuthiwa kuyini njalo ubona ngani kuyasebenza kakhulu yini emaphandleni nxa usethula uhlelo lolu.
Ye, kuyasebenza. Ikhampani mina I'm a consultant kwi-telecom in ICT. Ikhampani yami kuthiwa i-WOZATA. So uhlelo lolu ngaluqatha ethawuni abakubulawayo ngifaka ama-website yama-e-learning libraries ezikolo where abantwana could access i-material esikolo kumbe using internet. But even ethawuni lapho kwi-internet yangkhona iyadula. So esasebenza ezikolo lapha emchebe yasenzela primary abantwana bayabuya esikolo kumbe abazali lama-USB drive kumbe lama-memory card sebekopela isifundo za ma-memory card ngoba wonke umuntu ulayifoni lapha endlini. Abantu abaningi balawa ama-smart TV lapho ababukela khona umvango yakwesidingo and so on. So i-data ekhona ngeza abantu abaningi beyibhakela bengilobela kuthi pho-ke sinemakhaya okungala intanethi okungalazeka kuthiwa ngathi hhayi for izesu kusenziwa ama-solar panel njalo amakhompyutha esiwasebenzisayo kuthiwa ngama-micro computers okutsho ukubana akadli umlilo omningi. So amaphaneli elifaka laphana akaduli kakhulu lamabhatri. So i-demand esikhathini sangayibona kokutitshe njengoba ngithithi ngihamba kokuqala ekhaya sempendule kobulawayo sizabuyela ngemva kwamaviki amabili to perfect i-program.